Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Siyambonga uJonga Wilson Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu umhla ka 28 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwa wakhokhele ibandla leli.
History and track record to lead our party.
Amalunga wonke ebandla lezanu PF athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongungekho emthethweni.
Asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i 10 kg iyakuba yi $30 whereas eZimbabwe kakula mntu ohola that kind of foreign currency.
Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sixoxa leqembu le insingizi elethekelela kwelemelika okwamanje. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi ngumadewa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla lezanu PF asevumelene ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba ngumabhalane omkhulu webandla elibusayo okweminyaka emihlanu ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bambele zanu PF, bambele ukubusa, bambele ukubambana, bambele ukubambana.
Ekhuluma emhlanganweni omkhulu webandla leli owe-Congress umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli uthe izabelo zonke zifuna ukuthi uMnangagwa akhokhele ibandla leli.
History and track record to lead our party. Let us all register to vote for him and the party.
Ulembali njalo siyazi lapho avela khona akasibhaliseni ukuvota sonke simvotele umnyaka ozayo. Lokhu kusekele njalo zinhlangothi zonke zebandla leli ezithi zithakazelela ukwenziwa nguMnangagwa sokukhangelele ukuba ibandla leli lethule umbiko oveza ukukhethwa kukaMnangagwa okhangelele ukuba uzakhetha njalo amalunga aqakathekileyo. UMnangagwa utshele amalunga ebandla leZANU PF ukuba bazanqoba kukhetho oluzayo. Ilunga leZANU PF umnumzana Adimaya Masikati uvumelane lokwethulwe nguMkhishiwenga esithi uMnangagwa usebenza kakhulu eZimbabwe.
Ngo-2023 okokuqala kusukela lapho engena khona ukuba ngupresident, upresident Emmerson Mnangagwa wenelisile ukuthi ayananise abantu kumbe amalunga ebandla leZANU PF ukuthi behambe ngogwalo lunye langonyathelo lunye. Lokho kuyinto eqakathekileyo ebandleni leZANU PF ngoba kunika ibandla leZANU PF amandla ukuthi lisebenze ndawonye, abantu babezwanani, kube lokuthula, kube lobudlelwane obuqotho. Okwesibili, kusukela lapho wangena ukuba ngupresident useqalile ukwenza uyenze inhlelo ezehlukeneyo eyenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi akumangalisi ukukhethwa kukaMnangagwa. Uphinde wathi kabasoze banqotshwe kukhetho oluzayo.
Thina sithembe abazalwana labantu beZimbabwe esithi ngama-citizens. Kambe umbaba uMthwangwa ukhumbula ngubani ongaphinde votele ibandla elahluleka for 42 years khathesi selikhampena njenge party eku opposition. Hayi lizaba zinhle zithobelene batho njalo abadala thina singabanqobi sibanqobile ngo 2018 batyonja yikho lonyaka sivalile konke imlindi yonke yokwenza ubugweregwere.
Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi ibandla leZANU-PF likhanya selungele ukhetho oluzayo.
Noko kutshengisa ukuthi izanu eyayikhona kudala kusayiyo. Izanu yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephikisane kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuzanu phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuzanu abantu abafuna isikhundla sokuba president futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Abanye abasemhlanganweni lo bagoqela abamela amabandla akuzwekazi le-Africa anjenge-Front for Liberation of Mozambique, African National Congress, Southwest African People's Organization le-Chama Chamapinduzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abantwana abayisithupha besikolo seMadamombe Secondary School esigabeni seChivi esabelweni seMashingo abatholakale belamaphepha omhloliso wesilungu sebehlawuliswe izinkulungwane ezingamachumi amathathu zamadola $30,000 munye ngamunye. Abantwana laba abathoniswe emthethwandaba eChivi batholakale belecala lokwephula imithetho yeZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC nguTinashe Mudarara, Nyasha Gundani, Eric Mudzimba, Prime Mapasure, Tadi Mudimu, Lotinotenda Muzamani, bagwetshwe ngumanji uConcepta Ngwerume. Intengo yenhlanyelo eZimbabwe ibiza imali ephezulu okwenza ukuba abalimi bathi bazehluleka ukulima kahle lonyaka, kubika uAnastasia Ndlovu.
Amavinkili amaningi obulawayo lezinye indawo zelizwe athengisa inhlanyelo ngentengo ephezulu okumangalisayo. Emavinkilini amaningi isaka elilodwa lenhlanyelo yomumbu alesilinganiso se-10 kg ibiza amachumi amathathu amadola emelika i-$30 ukuthi eyamabele alesilinganiso se-5 kg ibiza amadola alichumi lambili $12. Omunye umlimi umnumzana Matthew Bivesi Sibanda ukhala ngentengo yenhlanyelo esithi uza kwehluleka ukulima lonyaka.
Inhlanyelo esiyilimayo hayi kunzima kulezi nsuku ayithengeki ngoba inhlanyelo thola ukuthi isidula okungenziyo i-10 kg i-$30 akunjela ukuthi $30 ulima insimu enkulu o-10 hectares yabuluze emalini ulima. Kukade uhulumende bekumele ayehlise inhlanyelo ibe inhlanyelo ethengekayo kwenzela ukuthi abalimi benelise ukuthi balime ilizwe lithole ukudla okweneleyo njengoba ilizwe livelelile sisendlaleni kuyo yonke into le economy ivele kulobunzima obukhona abantu bengasebenzi ngoba abantu manje abalimi bese belungiselela ukulima njengoba izulu seliqalile nje ukudumaduma ukhize endaweni ezihlukeneyo. Manje abalimi bathola ukuthi inhlanyelo kayithengeki lobunzima obukhulu ngoba into ngiyangkhona hayi iphezulu kakhulu.
Umnumzana Maluba Mhlaba omunye njalo umlimi uvumelane loSibanda esithi inhlanyelo ayithengeki.
Indaba le eyokukhwezwa kwenhlanyelo leyo asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i-10 kg iyakuba yi-$30 whereas eZimbabwe akula umuntu ohola that kind of foreign currency and ma uswayipa iba more expensive mina inhlanhla nje ukuthi inhlanhla vele ngathenga ngahle ngathenga vele kudala so yes abangakathi ngiyabazwela lami kodwa ngisadinga ukuthi ngikwanisele ngoba ngiyashota engxenye nge 5 kg but ukukhweza kwenhlanhla lokhu ngibona ngani into engaqondanga into engaqondanga sibila ngazi ukuthi uhulumendeni ukhangele ngapi nxa kusenzakala so ebantwaneni bakhe ubaba ongakwaziyo ukuthi abantu bakhe bayavuka besidlane ekuseni kumbe badleni izolo which it is as good as ubaba ngubaba uyabe ngekho
umqondisi wabalimi emathebeleland north kugqatsha lweagricultural extension services umnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi abazancediswa ngenhlanyelo nguhulumende ngabazangena kuhlelo lweintwasa
usebenzisa inhlanyelo ama 2 kg ngendimanyana yakhona kodwa nxa ngenxa yokuthi uyakwenza imfanelo zonke isivuno ositholayo sidlula kafutshana isivuno somuntu oyabe elimi i-hectare ngoba uyabunga i-hectare leyana uyabunga zange ulungise ulima amagodi kumbe udebe indlela yokulima yona le esithi khona ngiyamaripatayi abalimi sibabuye babona into ukwenzile usubhaliswa uzuzela inhlanyelo le fertilizer yaphansi le fertilizer yokuzalisa ukuze kanye lezinye inhlanyelo ezijiyeneyo kuba ngumumbu kuba ngamabele kumbe inyawo uthi lokho yakukhethile i-sunflower amazambane lendumba uhlanyeleke konke lokhu kukhangele ukuthi uzazuza ukudla okukwenelisayo lemuli yakho uzahambisa okunye i-GMP uyethengisa
uNyoni uqhubekele phambili esithi uhulumende uzanceda wonke umlimi emathebelelands north
yena lisa ekade sikulungiselela sikhangelele ukuthi alubani zonke izakhamuzi ze-North 265,000 imizi alubani yangena kuleli hlelo kodwa okugcina kwenzakele ukuthi abanye bayasukuma abanye abasukumi kodwa ukulungiselela kukahulumende kukhangele ukuthi wonke umuntu ozimiseleyo ukugebha amagodi kumbe ukugebha namakhuba yamalipatayo ndawo lapha ayahlanyela khona abalimisi babuye bahlole babone ukuthi wenze ngendlela aqondiswe ngayo uyazuza okuncediswayo
bayakhala abalimi abangasoze bangene kuhlelo lweintwasa abathi intengo yenhlanyelo ikhuphuke okumangalisayo bathi balakho ukuthi bacele uncedo lokudla ngomnyaka ozayo ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende weMelika. Selengeza imali elisiza ngayo abantu bakwele Syria ngezigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye 756 million ngemva kokulinika usizo olufika izigidi ezedlula kancane amakhulu ayisitshiyangalombili 808 million ekuqaleni komnyaka. Unkosikazi Linda Thomas Greenfield omelele eMelika kumanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations utshele ikhansili yezokuphepha ukuba abantu beSyria balokhe besengozini. Kusukela kumnyaka ka-2011 kwabhubha njalo kwalimala inani labantu abangamakhulu ayizinkulungwane ezintathu lengxenye 350,000 kuthi abanye abangamathumi azinkulungwane sebabotshwa ngenxa yokunganaki bathunjwa ngenkani kumbe bacatsha kuthi abayizigidi ezilithumi lantathu 13 million sebasuswa lapho ababehlala khona inani elifika izigidi ezimbili baswela okokudla okwaneleyo kusenjalo lo sokwaqhamuka umkhuhlane wesihudo i-cholera elizweni elingasela kunakekelwa kuqondileyo kwezempilo Konke lokhu kwenzakala ngemva kwamandla alolunya kahulumende wakuleli asetshenziselwa izizalwane ezazitshengisela ngokuthula zikhonona ngohulumende kamnumzana Assad ngomnyaka ka-2011. Elemelika lihlezi lililizwe elikhokhela wonke amazwe omhlaba jikelele ekunikeni abantu beSyria usizo. Le imali engezwayo izanceda izigidi zeziphepheli khona manje njalo izanceda inhlanganiso zokusiza abantu ezisebenza lazo ukuthi benelise ukuphandela lezo ziphepheli amanzi ahlanzekileyo, ukudla, impahla etshiyeneyo, indawo yokusitheka, ezomvikela, impila kahle eqakathekileyo, losizo lokudla okwakha imizimba. Njalo kuzasekela inhlelo zokuphilisa uzulu elizweni lonke kusalesikhathi. Unkosikazi Thomas Greenfield uphinde wathi lokhu kutshengisela ukuba uhlelo lolu lweResolution 2642 kumele lwenziwe ngesiphangiphangi. Uthi kufanele uncedo lufike endaweni ezithiyeneyo elizweni lonke jikelele kungelankinga. Unkosikazi Thomas Greenfield ugcizelele sithi umbuso okhululekileyo abantu bakweleSyria okwakha lokusinda. Uthi ulusizi ngamaqhinga okulibazisa asetshenziswa nguhulumende kaHassan encediswa ngeleRussia ngoba kuyikho osokubambezela ingqubekela phambili yohlelo lokuthula njengokuthiwa isivumelwano seCouncil yezokuphepha esamazwe omanyano iUnited Security Council 2254. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi isikhathi sesedlule ukubana uhulumende ka-Assad kanye leRussia benze abakuthembisayo. Uthi sesedlule isikhathi sokuba bathathe umthwalo wabo wokubangela udlame lokungahlaliseki. Ngakho-ke uthi isikhathi sesedlule esokuba benzele abantu beSyria okuqondileyo. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi elemelika lizaqhubekela phambili lilwela ingqubekela phambili lokukhululeka kukazulu kwele Syria. Hey guys, showtime. Okwa manje sileqembu insingizi esiyalemukela libobaba silovusa mkhaya uBlessings Nqonkomo besithu sekamtho lo Robin Mlawuzi siyalemukela kuhlelo lwethu bobaba.
Siyabonga kakhulu.
Ngiqale ngawe mkhaya, nguwe okhokhela leli qembu angithi?
Yebo, batsho njalo.
Batsho njalo. Akusitshele ngamafitshane ngohambo lwenu lapha kwele Melika, lifike nini njalo lihloseni?
Sifike lapha eMelika izolo ebusuku ntambama eWashington DC. Sinxuswe yi-classical movements, i-music agent sebenza namaqembu amaningi kakhulu emhlabeni wonke. Bathakazelela iminyaka engamachumi amathathu, 30th anniversary. So basinxusile njengabantu esisebenza labo ukuthi sibuye sizo-entertaina ama-guests abo ababuya ku-anniversary le ngesonto.
Kulokunye yini elizakwenza lilapha kumbe lilande nje?
Silande uhlelo lolo kodwa sinxuswe futhi sasesinxuswa ngenye i-church, i-First Street Baptist Church. Sake sayivakatshela size sibuye lapha eminyakeni edluleyo. But besizwa ukuthi sikhona bathi hayi singadlule eceleni. So ngesande kuseni sizaba le mini concert e-church for abazalwane nabantu bonke nje abafuna ukuzobukela, and then sesiba le-church service.
Okay, iqembu leli sembuya kuwe sakamtho umthi Nkomo. Iqembu leli vela ngabe alintshelanga ukuthi ngisekamtho. Ngoba mprefer ukutsho njalo.
Hayi, kuright.
Iqembu leli lenu labunjwa nini kulaba abangalaziyo lini?
Yes, iqembu leli labunjwa ngo-1987. Esikolo esobukazi lapho esafunda khona.
Hawu, lingamadoda esobukazi.
Esobukazi.
Lobathathu.
Hayi, ama original members yo album bayo ngo-1987. Yes.
Ya, ngabona ebe mbaziyo labo ngoba linayo. Lisase fresh nyana.
Yeah.
So Mlawuzi, ungathi umculo eliwuchayayo ubizwa ngokuthi yini? Njalo abemelika lamanye amazwe bawemukela njani umculo wenu?
Ah, siya ngiyabonga kakhulu. Ah, ngesikhiwa babe sithi roots music. Kodwa kithi nxa sisuka kobulawayo sibiza ngokuthi music le ngamasiko ngiyamasiko ethu imbube imbube music so abantu abalalela loculo o endaweni sesike sahamba kizo bawuthakazelela kakhulu abawujabulela bathi ubayenza bekhululeke nje ngayo yonke indlela uma besizwa lo mculo because lo mculo siuhlabela njengama voice ethu lengungu lezandla so singathi natural music ophuma akobulawayo phakathi street eZimbabwe so ya imbube imusic umculo ngona imbube
hayi sizakuzwa nje imbijana bazasihlabelela imbijana ukuthi sizwe umculo wenu kodwa mbuye kuwe njalo sekamtho
yes
kungani lihlala eAustria kuhamba njani lihlala eAustria kumbe lihlala ekhaya eZimbabwe
okwamanje ngathi sihlala ndawo zombili but isikhathi esiningi sabe seAustria i-first tour itho yethu yokuqala yaba seAustria ngo 1995 Yes, so sathanda kakhulu indlela abasiphatha ngayo, indlela abayamukela ngayo i-music yethu. And then okwenza sahlala e-Austria kakhulu bese sifuna ukustarta i-music, isihlanzi music yethu, le classical music. I-imbube music, le classical music. So sasesihlala esikhala phana sifundela ukuthi sokuhlanze lokho sikwanise ukubhala i-music yethu ngama-notes.
Sasa
ni kwenza kono? Yes, sasa kwenza. And then, sasa decide to sibe la makama vili iZimbabwe le Austria.
Wow. Ngiphenduke kuwe njalo mkhaya. Kukhona yini eliza kuphakulela uZulu nonyaka kumbe ekuqaleni komnyaka ozayo?
Kunengi kakhulu, kunengi. Sihlezi sipheka. Bekule COVID lockdowns. Asinike isikhathi esiningi esokuthi senelise ukupheka. Osokusele nje ukuthi siphakulule. So hayi buffet ikhona nje sizaloke siphakulula mina nabijana umnyaka uzuye phela
angazi ukuthi lingakasiniki kumbe ngcono lisihlabelele lisinike nje okunye likuphakululayo
laduma baba laduma Duma la tuma la tumizu la tuma baba Duma la tuma la tumizu Isikati baba Isikati Ausifile Asambien Siokule njabe Isikati baba Isikati Ausifile Asambien Siokule njabe Uzemi nanawe sipa Patizwe Ekameli liga baba Lelendotana Romo ya oizwe Uzemi nanawe sipa Patizwe Ekameli liga baba Elenotana lo moya oyincwe
Hozo wabamnandi umculo insingizi ngiyabonga madoda Nguseka Mtho uBlessings Nqonkomo njalo lovusa mkhaya okhokhela iqembu labo lo Robin Mlauzi siyabonga kakhulu ukuthi libe lathi namhlanje
Kubonga jini
Asiyabonga kakhulu
Kichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine. Was a Friday, my sweetie.
Kuli viki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi nguMadewa ucula leqembu labantwana bensindiso yama Nazareth ekobulawayo asizweni xoxa lomsakazo weStudio 7 uEzra Chisa Sfanda
Uma wakhe wangumfelokazi obeshade ngu-Reverend J Maphosa obedume kakhulu kwezenkolo wathe kufeni wakhe wathela umkakhe uMadewa ukuthi aqhubekelise phambili ivangeli ngomculo. Yekela sizwe imbali kaMadewa.
Okhulele endaweni yaseLupane, wafunda khona endaweni yaseLupane. Ngifunde eThongoko Primary School, ngazofunda eNhlanhla Secondary School, kula engaqeda khona ukwenza izifundo zami. Mina endimeni yomculo ngiqale ukuba khona ngo-2010, labe ngili-backing vocalist lika-Rev.J Maphosa, umkhokheli weqembu lensindiso yamaNazaretha eNdlunkulu Gospel.
Umadewa ulandisa ngokuphiwa kwakhe intambo ngumkakhe ukuthi akhokhele leli qembu lezomculo.
Rev.J Maphosa ongumkami wasethi iqembu lakhe lelo labantwana bensindiso yamaNazaretha ebeliculwa nanoma ubani owesifazana ongaphansi kwensindiso yamaNazaretha usefuna ukuthi libanjwe yini unkosikazi wakhe ngokugcweleyo ngo-May 2020 yena wasedlula ezweni singalirekhodi. Kodwa ngase ngubona kufanele ukuthi kwamele ukuthi ngigwalise isifiso zomngani ngilirekhode ngiqale ukuba sendimeni yomculo ngokugcweleyo. Ingakho ngo-2020 ngo-December ngathatha leli nyathelo lokuthi ngirekhod album yami lokuqala ethi Sizowela kanjani.
Bakhona abamenza wathanda kakhulu ukucula uMadewa njalo sacindezela amadlalade akhe engoma zokholo.
Ngu-Rev.J Maphosa lo Thembi we-Sisters of Paradise ngoba ngenza ngakuthanda umculo ngawuthakazelela ngaze ngafisa ukungena kuwo ngokugcweleyo njengoba okwamanje sengisenza. Mina ngilama-albhamu angu-3 okwamanje elithi Sizowela kanjani. Ngicela ukuvuma lo wethembekile Jehova kumanje ngiphezulu kokusebenzela elinye LS4 elizaphuma nje kungakudalanga esikhangele ukuthi lizaphuma mhlaka 15 November leli albhamu.
Hambi Madewa, tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngapi njalo bafuna ukuxhumana lawo bangakuthola ngapi.
Madewa ndabantwana bensindiso yamaNazaretha batholakala kakhulukazi ku-YouTube, Facebook, siyahaywa emidlalweni etshiyeneyo. Ama-CD ethu kakhulukazi siyazithengisela thina egodini laphana phambi kwako okay. So osidingayo siyatholakala ku-0774454645. Bonge kakhulu nakubalandeli, sayahlala isapota njalo.
Besisindiswa ngabantwana bensindiso yamaNazareth bekhokelwa nguMadewa obekunguye esigothiselayo kuhlelo Woza Woza Friday libe nempelasonto ebusekileyo. Igama lami ngeza Jesus Sibambe.
ku live talk namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla lezano PF we Congress singeke hlukani zihlobo ukuthi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga wonke ebandla lezano PF athu mongameli Emerson Nangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli abantwana besikolo semashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongekho emthethweni Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sithethekelwe liqembu le-insingizi elisethekelele lapha e-studio e-Washington DC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi yasidibaneni njalo ngomvulo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.